obona ngobudlelwano bale inkampani kahulumende eZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company unkosazana Priska Uthethe ugcizelele okukhulunywe ngumqondisi wenkampani yakhe umanjinela uJulian Chinembiri othe sebeqalile amalungiselelo okwakha isitichi seCowdrey Park.
IZTTDC ilohlelo lokwakha isubstation eCowdrey Park. iCowdrey Park substation le izanceda abantu abakha izindlu zabo kakutsha eCowdrey Park lezinye indawo eziqaqele eCowdrey Park ukuthi kube lula ukuthi bathole ugetsi. Abaningi abahlala endaweni lezi abalangetsi ngoba asila indawo enkulu, isubstation esilayo ayenelisi.
Ethi injongo yabo ikuthi umuntu wonke athole amandla kagetsi kunye lezinye izakhiwo eziqaqele ilokitshi leCowdrey Park.
Ukuthi inike bonke abantu abasendaweni ugetsi. So isubstation yethu le izasinceda thina njengeZTTDC ukuthi sinike amakhastoma ethu amagetsi eduzane. Sikhangele ukuthi umnyaka usiyaphela oka-2017 abantu beCowdrey Park lendawo eziqaqele iCowdrey Park bebe sebekwanisa ukuthi labo bahambe emahofisi nethu baye applya ukuthi bathole amagetsi.
Unkosazana Uthethe utsho la mazwi ekuvulweni okusemthethweni komhlangano wamankampani agaya amandla kagetsi emazweni angasezansi e-Afrika jikelele owe-Southern Africa Power Pool SAP oqale izolo kobulawayo uphela kusasa.
Umhlangano lo sithi wona i-48th Southern African Power Pool Meetings. Umhlangano lo uleta inkampani zonke zamagetsi ezise Southern Africa. Inkulumo ezikhona la zikhangele ukuthi thina njenge Southern Africa kuyini esingakwenza ukuthi sincedise ukuthi abantu abahlala emazweni ethu ahlukeneyo bakwanise ukuthola amagetsi ngendlela ezilula njalo amagetsi echipile engabadureli.
Evula lo umhlangano we-SAP lamuhla owamachumi amane lasichiya ngalombili umphathintambo wezamandla kagetsi uDokotela Samuel Undenge uthe kuyajabulisa ukubona amakampani ezansi e-Afrika ehlangana ekhulumisana evumelana ngokutholisa uzulu amandla kagetsi okufanayo njalo ngentengo ephansi noma amandla kagetsi esilela njalo edula ukugaya. Amankampani aweChina lawo ayaphatheka kulo umhlangano ngenjongo yokudinga amathuba amahle kanye lokusebenzelana lamankampani awezansi e-Afrika. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.